So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuzibandlela 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngezendle luthi kufe imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu.
Yayaphela sokuhamba khona manje esingathi ngaqonda la inxele sihuza lapha-kizinzi khonapo. So izinzi zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje.
Abahlali elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo bathi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi amanengi angene ezindlini abhidlize impahla.
Kunjalo nje umdaka ukhona kunengi okuhluphayo ihlanyelo. Inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo leyo abantu abalalo uhlanyelisa ngitho.
Abalimi bakhala ngokuswela inhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili 19 eChirundu. Uhlangothi lolu kaluvezanga izizathu zokufa kwemvubu lezi. Esapi Safari kumbiko oluwethule enkundleni yokuxhumana e-X. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Fulton Mankwanya ucele isikhatshana sokuthi ahlolisise udaba lolu ukwenzela ukuba abikele uzulu okuqondileyo. Kule nyanga ezimbili kwafa obhejane inhlanzi lezinye inyamazana elekchivero duzane ledolobhu leHarare okubikwa kwabulawa ngamanzi angcolileyo. Ezinye izakhamizi elokitshini le-Country Park esigabeni sehlalani kuhle Garikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi kumaviki edluleyo sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla lokudla njalo ziswele indawo zokuhlala. Izindlu lezi zibikwa zakhiwa ngomnyaka ka-2012 kungalungisiswanga kuhle indlela yokususa amanzi la nge-drainage njalo le yimvama nxa izulu lisina. Ikhansili ibikwa yathi izadiliza izindlu ezilitshumi lasikhombisa kulindawo ukwenzela ukulungisa lolu hlupho. Kodwa ayisenelisanga ngenxa yokusilela kwemali yokuhlawula labo abazazibhidliza. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Ndlovu ongumgcini sihlalo wabahlali beCountry Park kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Lilokithi elikhulu kakhulu. So ungathola ukuthi lapho kuthiwa khona amanzi ayangena ngezindlini, kuyalo kubangelwa ukuthi ezinye izindlu bona ibabayakha kuzo bayathela kohamba khona manje ethi ngathi baqondana inxele sihutsha baphaka izindlu khonapho so izindlu zomuntu ezinjalo yizo eziyafekthwa kakhulu ngamanje ikansil yona iyazama ngamandla ukuthi abantu labana baphume ayisiphi ngendlela abahlalisana ngayo bona yikho kubenza ukuthi bebe ne-problem ikansil ngaleso sikhathi engeyona yayivele ingekho befakana khonapho so bathethi ikansil iyazama ngamandla ukuthi bakhiphe kwenzele ukuthi amazwi lana ahambe athi ikansil ze-government iyazama ukuthi bakhiphe manje abantu ngase behlezi ukuphuma kwabo kakulula kunzima
kodwa kwezinye indawo-ke uhlupho lolu lunjani
okunye sekubangelwa yikuthi la ma-drainage ethu senza ukuthi izilingavelelini izini singananga kakhulu sokuhle kugcwala amanzi sehle tutume siyangingena ezindlini zabantu kuyatholakala ngoba le zulu leli futhi libuye abantu bonke bangacabanga ukuthi liyabuya izulu eliningi kakhulu ngoba kade kuthisa kwezulu le so kwenye isikhathi liyabajuma abantu bangaphideyanga kodwa-ke ikakhulu abantu abahlaselwayo yibo nabo ababehlalele uma endaweni ezingavunyelwayo ukuthi befake izindlu zabo khonapho
abantu bathola yini amanzi okusebenzisa akhongozelwayo njalo kuba njani kusimo lesi sama-sewage
nxa izulu isina kanje abantu ngathi bayaphumula ngoba uhlupho lwamanzi kakhulu lapha kobulawayo not e-country park hhayi besoluluningi kakhulu amanzi abengasekho emademu then ukuxalisa kwezulu hhayi ngenkulumo sezihlukulwa kwabantu ezivoraneni sokukalutshwalo ngenxa yokuthi amanzi bayakhongozela bayawathola sibili kodwa hhayi kuba ngcono ikhansi layo izama sibili lapha nalapho amanzi abengasekho kodwa izama ukumiramira then uhlupho esilalo lwamasuwa hhayi luningi kwesinye isikhathi anti amanzi ngabuya lafana emaningi ayatutumba ecine ethengena la hayi bayakhala kilinti kakhulu ngamasuwa njengathi thinati njengama-resident bayaripota kithi thina isihambise kukhansile ikhansile ayihambise khona ngathi kuma-technocrat uhlupho lwamasuwa sibili ngabe kuyayenzeka sibili angazi ukuthi government kumbe ngangenela ukuthi dinge ngxele ama-private ancetana nama-local authorities ngoba ungathi ama-local authorities sebesehluleka udaba lokuthi banqobe amasuwa
umnumzana Michael Ndlovu ngomgcini sihlalo wabahlali be-Country Park kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 kulabalimi abathi iyasilela inhlanyelo yomumbu lamanye amabele ngesikhathi izulu lisina kuhle kwezinye izigaba. Abalimi abakhulumele Studio 7 eCholocho, eLupane, eNyamendlovu, kwanda laseBinga bathi bebelethemba lokuthi lo nyaka bazalima amabele amanengi kodwa kukhanya kusehlula ngenxa yokusilela kwenhlanyelo. Kwezinye indawo bathi inhlanyelo iyatholakala kodwa ibiza imali ephezulu. Abayithola kuhulumende phansi kohlelo le-Presidential Input Scheme labo bathi itholakala nzima. Sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo, umlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane eMathebelele North.
Isizini ka-24-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi linemhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi. Umdaka ukhona wala amalanga kumele ukuthi abantu bedonse gadalala kodwa ke hayi kunjalo nje umdaka ukhona kuningi okuhluphayo inhlanyelo njengoba de sisuka endlaleni le esikiyo le abantu abala lokuhlanyelisa ngitsho kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo kungama 2 kg kwamabele yikho sesidanela kikho
ye siyakuzwa kakhulu baba Moyo singathi ke kuyini okunye
okunye njalo khona okudonsisa emasimini lapha hayi inkomo zisacakile so abantu abaningi bebetshaye la amagodi entwaza ugajombo Yikho lapho abantu asebesilela khona nje kwamalanga la ukuthi nxa umkhathi ngawo lokhu senza njengalokho esikubonayo amalanga la izulu ngani liyavuza enxa emhlawumbe kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona kodwa ke ngikhuluma kunje inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo izifuyo zicakile zicakile abantu basebenza nje zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala so siyakhuleka ukuthi ngayizulu leli liyana kulomnyaka izifuyo zinengizifile kakhulu labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo sikhala ukuthi 2025 abe umnyaka ongcwenye ozaba ngcono.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala esigabeni seKwarayi eLupane enyakatho yemaNdebeleni. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseLupane. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Busani Vundla ukansila kaWard 6 eCholocho.
Esihlangabezana lakho kakhulu zabelweni zethu emasimini sihlangabezana lokuba careless kwabazali abayihlule ukubamba izifuyo in time kathe singananzelela izulu liyana kuhle emasimini kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokuthi sikhangelele izivuno inkomo sezingena amahlanga sebiyekela inkomo before isikhathi sama sokuyekela emasimini singekafiki njengoba nakathe sikuqala umnyaka isijanuary now. Then from January, February, March, izikolo mabevala abantwana kumbe April. Esiyavulela izikolo zisiyavula isecond term. Abadala vele abasakwanisa ukulondoloza inkomo ukuthi ziphume emasimini. Yikho kusuka kube umqoko wokusihluphayo kakhulu kakhulu.
Singathi kuhlupa kanganani kono ku kansela.
Sele ukuthi umunye uyabele izivuno esikhulu esiphakemeyo ukuthi ngawondla abantu bakhe bese umnyaka wonke. Ukudla kuphelela emasimini kudla kwabe kungekawomi umumbu yabungawomi engavuni usevuna lenkomo ngapho yavuna ngapho yanina inkomo so yikho kukhona kakhulu bese sithi labaphathi bethu abamdabu bayehluleka futhi lakho kulondoloza aba ukuthungamela izakhamizi ngendlela eyiyona silabaphathi bomdabu abalisa amachiefs ozebhuku bayehluleka ukukontrola abantu. Lami nginje ngomunye owathi komunye umnyaka sike savuna sile nkomo emasimini. Akunje ukuthi nxa uyabusuvuna kule nkomo kusese lokuthula ingona kwabo sokungaseke ukuthula. So yikho esikukhangelele ukuthi mhlawumbe enxekwe lika Ward 6 kwelika Mathupula our chief senator ukuthi ngabe bayasihlonipha sibili. Behloniphe induna yami, induna yethu sonke. Ukuze nxa iphakamisa amazwi ikhuza, ikhuze ikwazi ukuthi ikhuza abantwana abalalelayo. But abantu bayehluleka khona lokhu ukuthi bekhuze bekhuzeke. Bayehluleka futhi lokulalelwa zebhuku ukuthi hayi bazali inkomo kazi iphume emasimini aso sikhathi samasimu lesi inkomo ziye emadlelweni. Bona amadlelo ababe sephakathi. Kodwa lo nyaka ngendlela ukuthi izulu liphuzile ukubuye. Ngilethemba lokuthi mepencenye kuzaba ngcono. Ukuzaba ngcono sibili kakhulu. Indlala yona kade singasayikhangelelanga nje kwani izulu selinile kangaka. Lakade sinje lokhu eliqhubeka lisina.
Umnumzana Busani Vundla ngukansila ka Ward 6 eCholocho ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ibutho laseMelika namuhla lihlasele amalwecatsha eHouthi kwele Yemen lampo elibhidlize khona indawo ezinengi. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu asebebaleke emizini yabo empumalanga yakwele DRC ngenxa yokulwisana phakathi kweqembu labahlamukele M23. Lebutho likahulumende. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwa kweziphathelane leMelika osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump namuhla ucele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukugwetshwa kwakhe ngolwesihlanu phezu kwecala lokuhlawula isivalamlomo omunye owesifazana abikwa wayalaye emacansini phambilini kokhetho luka-2021. UTrump wafunyanwa ele cala ngumthethwandaba wedolobho le-New York unyakenye, kodwa umahluli wakuveza sobala ukuthi kasoze amvalele ejele. Umthethwandaba weSupreme Court wona ulaye abatshutshisi namuhla ukuthi babe sebetshilo kusasa ukuthi bathini ngesicelo sikaTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele landela okwenzakala eMelika njalo eyingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isizathu umnumzana uTrump engafuni ukuthi angene esihlalweni segwetshiwe kuwukuthi isigwebo silithunzi singumthwalo kusithunzi sakho ebuntwini bakho endleleni okhangelwa ngakhona. Ngakho-ke kafuni ukuthi kufike umhla ka-20 athema phambi kwabantu abantu babone umuntu owagwetshelwa amacala athile icala elithile. Kuqakathekile kuye lokho njengosopolitiki njengomongameli ukuthi afike laphana engumuntu ohlanzekileyo ongelacala ebantwini la kancane, ngoba nxa esegwetshiwe kuyabe kulethunzilo yalele elikhulu eliyabe lokhu elisithi phela lome phambi kwenu ngumuntu osowagwetshwayo ngamacala anje. Uyakuzwisisa ke lokho, kafuna ukuthi kulimaze ukungena kwakhe esihlalweni.
I-Supreme Court ubona iphatha udaba lolu olwesihlanu lungakafiki yini, njalo ubona iluphatha njani?
Lanxa ingajwalanga ukuphangisa kakhulu ukwethula izinqumo iSupreme Court yeMelika, isengaluphangisela lolu daba ngokuqakatheka kwalo, kanti ke futhi isengaluyekela ludlule ingenzanga lutho. Akukacaci kahle ukuthi izabona ngayiphi indlela, izamisa ngayiphi indlela, kodwa amathuba makhulu ngokulinganayo ukuthi isengaluthatha masinyane ithi hayi isigwebo kasethulwe ngemva kokuba esengenile esihlalweni, kumbe ibeke nje eceleni ngokuzithulela, kumbe ikhulume ithi yona hayi kaqhubekele phambili. Ngakho-ke sazabona khona lapho sekusenzeka ukuthi iyangapha kumbe iyangapha, akucacanga okwamanje.
Engena nje embusweni mhlaka 20 kuyona le inyanga uTrump kuyini okungakhangelelwa nguzulu weMelika lamazwe omhlaba nje jikelele kumbuso wakhe?
Ukungena esihlalweni kwamongameli uTrump kuza guqula indlela eziningi iMelika esebenza ngakhona phakathi eMelika emhlabeni wonke jikelele. Njalo sesambona ethinta iGreenland, ethinta iPanama, ethinta iCanada, ethinta iChina, kusho khona ukuthi kwezangaphandle kwezobudlelwane labanye amazwe kuzaba lenguquko ezinkulu kakhulu. Amanye amazwe azasele egcekeni engelamngane ajwayele ukuba lobungane leMelika, amanye-ke enjengabo-Israyeli azathola umngane oqinileyo kakhulu. KwabaseRussia le-Ukraine kusengenzeka ukuthi kuyisebenzele iRussia nxa esengenile uTrump, kodwa kakuthembisi engakangeni ngoba ungumuntu ongacacanga ekusebenzeni kwakho, usengaya ngapha engapha, angathi ukhonela ngapha buyaye ngapha. Ngaphakathi eMelika sizabonelisa kakhulu ukungena kwabantu ngokungekho emthethweni, sizabona gijimisa kakhulu ukukhetha amajaji lawa akhangela izinto ngendlela le Democratic Party engakhangeli ngakhona. Sizabona egijimisa ezomnotho, sizabona njalo efaka imithelo le okuthiwa ngamatharifu ebudlelwane lamanye amazwe. Indlela azasebenza ngayo vele izathinta wonke amazwe ngendlela enkulu kakhulu, ngendlela angazange athintwa ngayo eminyakeni leyo ngu-4 edlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulandela okwenzakala eMelika njalo uyingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo mnumzana Thembelihle Ndlovu. Yena olenkampani elungisa impompi zamanzi asetshenziswa ezindlini lezokuthwala ingcekeza yabantu ukwakha izindlu leminye imisebenzi etshiyeneyo. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngirani company plumbing eyami, plumbing and electrical ngaseDurban.
Yes, ngathi inkampani le ibizwa kuthiwa kuyini?
Uma uyi-checka kwi-internet ulihle an electrical plumbing maintenance.
Ye, lenzani khonapho kukampani yena?
Siyenza ukwakha i-buildings phansi, ukwakha plumbing no-gas. Siyasayina ne-certificate uma kuthi umuntu ofuna ukudayisa umuzi, ama-COC siya-offer.
Nxa usenza umsebenzi wena lowo we-plumbing lowo, kambe singathi wawuqala phansi kumbe kulomuntu wakufundisayo, waqala njani khonokho?
Ukufunda engakwenza lapha ngafundiswa omunye umuntu ngisebenza as assistant. Ngokubekezela kwaye ukuthinini kuba nzima vele uma ufunda umsebenzi phansi komunye umuntu okubhadala imali encane. Kwangiphusha ukuthi ngize ngibe nesifiso sokuthi ake nje izinto eyami, kodwa ngiqale ngithole ulwazi. Uma ngithole ulwazi bese ngizohamba ngiyofunda-ke ngithole iy'ncwadi ey'phelele ezingivumela ukuthi ngikwazi ukusebenza.
Ye, wasuqala nini inkampani yakho le?
Inkampani ukuyivula ngiyirejiste last year, which means mangaphazami laphana uJanuwari. But-ke mina vele ukusebenza ngaqala ukuba kwi-industry 2014, ngile ngaqala khona ukuthi ngibe show ukuthi sengizimela ngingedwa. Ngiplana ukuvula inkampani, i-certificate zami zaba approved ngo-2023.
Singathi kuyasebenzeka yini Baba Ndlovu?
Kuyasebenzeka Dube, khona akukho lula, kodwa uma uyindoda kufanele uqine, ngoba vele ayikho into ezalula ekuthinini usebenza ngabantu. Kufuneka uthembeke, kufuneka ube sure futhi into oyenzayo ukuthi izokwenza ukuthi omunye umuntu akwazi ukuqhubeka anikeze omunye umuntu ulwazi lwakho nangendlela osebenza ngayo ngabantu.
Kodwa kuyaphileka yini kubhizinisi yaleyo? Kuyabisa inzuzo?
Inzuzo iba khona Dube. Into engayi-understanda kakhulu ku-construction umsebenzi ongapheli, umsebenzi ohleli u-130. Ngikhumbula ngale sikhathi se-COVID kwaba nento yokuthi shutdown, lockdown, kwavalelwa abantu. Mina ngaze ngavalelwa, ngaba ne-permit yokusebenza all over the country, ngasebenza futhi ngakwazi ukuphila. So isifiso engaba nazo ukuthi abafowethu uma bekhona abanye abafisa ukuthi bathole umsebenzi o-right. U-construction work kunzima vele ukusebenza ku-construction because omunye umuntu usuka kuthathe eze umuntu ongafundanga, kodwa umsebenzi ohleli u-most wanted.
Sizokuthola lungisa lamagiza lokunye, akusitshela ngamapitshana okunye kwini?
Into engizoyichaza kabanzi, amagiza maintenance, indlu siyamaintaina, pipe leaks, block drain, leak detector, i-plumbing yonke nje, maintenance, ama-toilet installation, bathroom installation, giza installation, giza repairs, toilet repairs, into esizenzayo kakhulu lapho kwikhampani. Noma ungena kwikhasi lethu uyakwazi ukuyithola kwi-Facebook, ikhona futhi uma ungangena phansi uka Thembelihle Ndlovu uyamthola ku-Facebook, ubuse ubona yonke into oyifisayo lapha uyayithola ikhona.
Ya, abafisa ukuthi bakuxhume ungathi bangakuthola ngaphi?
Ngitholakala ku-073-951-3333.
Ku-WhatsApp
ikhona leyo namba.
Iphinde.
073-951-3333. Ngiphinde futhi ngithi mina ne-cross country we do. Siyahamba, so kuya ukuvumelana ne-client. Ikhodi ye-South Africa +27. Bese uthi number oyifonelayo 073-951-3333. Uzothola uThembelihle wakaNdlovu.
Yes, izonjalo Ndlovu, kuthiwa uyafundisa abantu khonokho ke okhuluma ngakho into ze-plumbing lento zifanayo. Akusitele ngamapitshana ngakhonokho. Uwenza njani khonokho?
Sengifundise abantu abaningi. Ngesifiso engifisa ukuthi umuntu onesifiso sokuthi athole ulwazi naye azimele kusasa, azithole sephilisa umndeni wakhe naye futhi eziphilisa. ngiyakwazi ukufaka esikolweni ufunde ubeke imali yakho ubusuya ke ufuna ke isitifiketi ke usunolwazi.
Umnumzana Thembelihle Ndlovu isizalwane seZimbabwe esile bhizimusi kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Cape Town khona le kwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa impono yenu lina balaleli bethu be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salubonani, salubonani Studio 7. Umlevo okhulumayo kolo sezwane. Hey, mina ngikhathazekile manje. Yazi umnanga kwavela engena from 1 azange ngamthanda lo muntu. Angimthandi. Kala sithunzi sokuba ngu president. Lo muntu izandla zakhe zingcolile emathebeleleni. Endi ubebuya maye lokho esithu yenza i-development emashonaleni. How can you be a president ofuna ukudevelopa one side ungadevelopi yonke indawo then expect ukuthi uzoba i-good leader? Yes, I wish isikhathi sakhe masiphela bemfakeje. Ngisi sifiso sami phela abotshwe.
Hayi, Sanibonani Studio 7, Sanibonani Studio 7. Hayi, philani siyabonga. Sibonga nje nenkulumo yabantu abathi bona usibange ngizwe urongo ukuba sokungazathi sokuyiligasi yaseuzapho. We have to blame ukuthi e-Africa why kwaba lolokuze i-Ian Khama ngaphansi kayise uSeretse Khama. Why kwaba lo John Senior Kenyatta kuye uJomo Kenyatta. Why kwabuya kwaba lo Kabila Senior, kwaba lo Kabila omncane, kwaba lo George Bush Elder, kwaba nama Junior George Bush. It doesn't mean anything though, can. As though umuntu eyimember that particular party, it doesn't destroy anything. Akula nto ukuthiwa lokhu kuyabe sokuyiligasi yangakithi. No, ma ungamthandi umuntu ungamthandi vele ma ungangenanga ephathini leyo. Just do aside with that. You write to Swang Dizwe because in the lack of getting higher, who said produce the Piabonagala from now is up. We look at Yaripit. We have a quote junior councillor and an abandoned contestant with MP Ubonaga and Pelaguna Manda. Family must find me is a family. Thank you. Siabonga Komo. Kubega.
Studio 7 njani? Hayi, Studio 7 impela lelo liqinisa impela lo babo beka khulumede abantwana besindebeleni bangafundiswa ngamashona kanjani. Kanti kufuna ukubulawa luphulimi, kufuna ukubulawa isindebele kanjani. Kungathathwa impela umuntu ongazi isindebele ehambe evundisa esindebeleni. Kuyabe kuthini? Angithi kuyabe kuphezulu kwesomething ukuthi kumele kubulawa lolu limi. Umuntu esindebeleni akafundise esindebeleni. Shoneni akafundise shoneni, wesikhalangeni ngakujala akafundise isikhalanga. Kanti liwaye ngathi kufuna ukubulawa ezinye izilimi kukhuliswe isishona.
Studio 7 omuhle njani donke basakazi, siyalithanda sithanda sibonga le ndaba zenu lisethulela zona imihla ngemihla. Hawu, sizwe lalaphana sithanda ukuthi kuhamba njani. Hayi, sibonga lezulu elihle elinayo lapha ematopo. Hayi, izulu liyazinela lakho, konke kuhamba kuhle. Siyabonga.
Njani dabdeli khona liyaphila ni nyako mushaki lonke ngelithandathanda daluka moveni ngwenya awe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge WhatsApp. Go Life Talk lamhlanje sixoxa ngokulungiswa kwamaphepha ohlobo lweZimbabwe exemption permits ngohulumende wakwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle olwezimparks luthi kusanda kufa imvubu ezifika phose yamachumi amabili eChirundu. Ezinye izakhamizi elokishini leCowdrey Park esigabeni sehlalani kuhle eGarikayi koBulawayo zithi ukuna kwezulu elinengi sokubangele ukuthi amanzi angene ezindlini abhidlize impahla. kulabalimi abanengi abakhala ngenhlanyelo ngesikhathi izulu lisina kuhle endaweni zelizwe ezinengi. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.